Iningi labazali lithi inyathelo olithethwe ngurhulumente lokuvula izikolo lihle kakhulu ngoba abanye abafundi emakhaya besebephenduke baba ngamahlongandlebe, kodwa abazali bathi imali yokubhatalela iindleko zesikolo kabalayo ngoba bebehlezi emakhaya bengenzi lutho ngenxa yokuvala kwelizwe kwe-lockdown ukuze kuvikele ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lanxa izikolo zizavulwa mhla zilitshumi lanhlanu kulinyanga, kayisibo bonke abafundi abazabuyela ezikolo. Isakhamuzi eGaranyemba uMnumzana George Ncube uthe wakhe umntwana umbikele ukuthi ngeke asalugxobe esikolo.
Abantwana vele sebesemuva, nazi mina mbona nonkazana wami seyalile isikolo engasafuni, kutho ukuthi segombi noma segombi nanto abona ukuthi kuvulela abantwana abaningi ukuthi zifule mbona kula njengoba sekungamenga futhi uyakubona uyakunazelela kodwa kusingeke khona phana ngabojuni khona phana bezigodola kho singeke siyaphinda sibiseke.
Unkosikazi Eunice Nato ophila ngokuthengisa izilimo uthi ibhizimusi lakhe belingahambi kahle selokhu mnyaka uqalile ngenxa yokuvalwa kwelizwe, njalo kuze kuba nzima ukuthi alungiselele ukuvulwa kwezikolo.
Into bezibona kube nzima kakhulu. Izikolo seziyavulwa kule 2 weeks or 1 week zizavulwa and sinjenje akulanto esiyenzileyo. Mina njenje ndanda abantwana sibeka khona 4 funze bahambe esikolweni esecondary 2 ye-primary angayenzi lutho bafuna ama-inform. Angilamali nje lokho kathi sengingathi khona ngingakwanisa ukuthi ngiyethenga ama-inform, angikwazi ukuthi ngaqalela ngayo.
Amazwi la asekelwe ngomunye umzali uMnumzana Richard Ngwenya oyisakhamuzi eNkulangugwe othi abafundi akumelanga babiselwe emakhaya nanxa abazali bengehluleka ukubhadala esikolo.
Abantwana izikolo ziyavula kodwa ikakhulu thina abazali amalungiselelo imali izasichaya kakhulu ngoba besilokhu esiku-lockdown singelamsebenzi ukuthi sibambe lapha lalaphana ukwenzela ukuthi labantwana bahambe. Kodwa ke hayi, ukuvula kwezikolo siyakuthakazelela ngoba abantwana ngendlela esihlezi nabo emakhaya sokusuka kusixhwalisele labantwana isikalazo lathi singaba naso sona lesizwe ukuthi lathi nxa siyavula nje kodwa abantwana bangagxotshwa.
UMnumzana Mathew Spanda uthi sebeqalile ukulungisa izambuzi esikolo seGaranyemba Primary ukuze abafundi bathole konke kulungile lapho izikolo zivulwa.
Isikolo siyaphathisa kakhulu ngoba sinje thina abazali asifundanga, but ukufundisa abantwana kuqakathekile. Yinje kathesi ngilapha ngivela esikolo emsebenzini besizama ukuthi silungiselele ama-toilet abantwana besikolo ngoba sesizuhetshezana lokuthi isikolo siyavulwa sesiprepare ukuthi silungise ukuthi abantwana baye esikolo umsebenzi uhambe.
Usobhuku eGaranyemba uMnumzana Mkhube Ndlovu uthi kuhle ukuthi izikolo zivulwe kodwa ukuthi kumele kulandelwe isiqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Manje singakhaya abantwana bakathesi abalahlonipho besesikolo kungani kuba ngcono. So nxa uthi izikolo ziyavulwa, hayi nizwani lokujabula. Singazi njalo nje njengoba kunomkhuhlane okhona kumbe uzasiphambanisa. Themba njengoba lokho sokuthiwa ziyavulwa, ayinxanyiseleboni ukuthi kungavikeleka kanjani ukuze ungamemetheki siyaphanda.
Abafundi abazabhala imihloliso ekupheleni kwalonyaka bazavula kuqala izikolo mhla zilitshumi lanhlanu kulinyanga, kuthi abanye bonke balandele ngemva kweviki. Obona ngokukhethwa kwembiko ugatho lezemfundo uMnumzana Dawongana Ndoro ubheke ukuthi iningi lezikolo kuleli selilungele ukuvulwa kulandelwa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.